Abathwele nzima kakhulu ngalolu hlupho ngabesifazana nabantwana abayibo abahamba umango omude besiyadinga lawa manzi ngemigqomo emachibini anathela inyamazana zasendle njalo alobulembu bengcekeza. Unkosikazi Lenziwe Nyoni oyisakhamuzi sasePumalanga uthi sekekanjwa ngamandla ukukha amanzi echibini elivame ukufela izinanakazana zonke.
Imanzi akathi afeleka DC emli January, so manzi nibakathi ujayira amanzi dakingikha ukuthiya kalonga ukaonga kona ngibajena ku-feeders nyamankala alanukathi ali klinise.
Amanzi aqale ukuhlupha lonyaka ngozibandlela, bathe sebesivalele amanzi saqala ukukha emfuleni ayabe ngcolile ngoba kuyafela izinyamazana ayanuka njalo asazi ukuthi uhlupho lungaphi, kodwa kwamanye amalokishi ayaphuma.
Esinye njalo isakhamuzi sakuleli lokithi umnumzana Enoch Phiri uthi bona benza ukucongolozela ezimpompini ezivuzayo njalo ezilerusi esithi kunje bahlalele evalweni besesabela umkhuhlane ofana lowekholera osubhahile ilizwe lonke.
But noma kuthi lawana awasimatha ngekhulu siyasebenzisa wona laba khona ngcolile impahla zonkhona bezenzingashonayo
ukunatha lalenze njani?
Siyazisinatha ukufika kunjalo siyabulawa ngomkhuhlane.
Unkosikazi Bekezela Mukomba naye uthi kasazi isizathu esenza amanzi avalwa.
Amanzi angifana vele apho khi ngingafika lani bethukhenga ukuthi sikunjani babalensonga lesiphomo siphuma ukukha kuphela kunje abantwana bakuthutheka amanzi.
Liyabe liwasebenzisani?
Siyazisinatha, sigeza, sitela ngawo.
Lizwa ukuthi uhlupho lolu lubangelwa kuyini?
Asukazi, mina njengama ngikwazi ukuthi qalise njani.
Usodolobho wakule indawo umnumzana Ncobile Mabhena uthi okwenzeka eMpumalanga phase 4 kulusizi ngoba bengabantu abangelacala kuyikulwa nje kwekhansili yewange-local board labezinwa.
Siyazi nje ukuthi nxa idlovu ezimbili zisilwa bathini, bathinjani kokunjani okusazayo. This is what's happening. Abantu bephase 4 for us ngabantu aba-innocent. Into mele ilungiswe lapha is between ubudlelwano bezinwa le-council.
Isikhulumeli sezinwa unkosikazi Majori Munyonga uqina ngelokuthi lesi sikwerede kumele sibhadalwe andubana kukhulumiswane umlotha.
The water connection has been disconnected because the council owes Zinwa 38 million.
Yikho sesivalile amanzi ngoba i-council isikoroda 38 million njalo kasiphenduki kulinhloso, kodwa bengabhadala sizabavulela.
Ukufuthelana kwezinwa lekhansili yewange kubikwa kwaqala kudala lapho izinwa eyathatha khona umsebenzi wokutholisa uzulu amanzi kubomanisipala elizweni jikelele ngomnyaka ka-2007 isiqondisa ukusetshenziswa kwempompi ezidonsa amanzi iwathela ematankeni amanzi amakhulu umanisipala abesewadonsela ezindlini zabantu abamele babe yibo ababhadalela imithelo yokuwathola lokusebenzisa ekupheleni kwenyanga. Lokhu kwenzakala ngesikhathi eleZimbabwe libhekane lodubo lokuqhamuka kwemikhuhlane yesihudo egoqela ikholera endaweni eziningi zelizwe evame ukutholakala endaweni ezingahlanzekanga ngenxa yokuswelakala kwamanzi. Ingcwethi ezicubungula ezenhlalakahle kaZulu zithi kuyadanisa ukubona lokhu kusenzakala lanxa eleZimbabwe lasayina isivumelwano samazwe womhlaba ese-UN Human Rights Council ngokuphathelane lamalungelo okutholakala kwamanzi. Isisekelo sombuso welizwe ngaphansi kwesigaba sika-Section 77 sikubeka sobala ukuthi kululungelo lomuntu wonke ukuthi atholiswe lula amanzi ahlanzekileyo. Ngimele iStudio 7 ngiseWange, nginguNokuthaba Dlamini.